Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mchwaga zomu shengo lesibili msaka 20 kunhlangula 2023. Ikama nguntunga milinko mo. Ezi hamba pambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo, abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitaladeni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli yamasoni Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-CCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene la stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana labe church, lama trade unions, lezakhamizi, ama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu edebekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama stakeholders basabe ngaphandle. Into lesibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi, ezigabeni zabo bayabazi.
Ugula banye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqojiweyo. Gasi soze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqojiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence hatshi bavunyele. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona, ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti umuphi umsebenzi ngabantu uthunyiwe bangayekeli ukuthuma sungathatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalazo sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilamashef silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emhlanje noma nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu ngiyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced the best teacher ungakhetha umuntu ongavele ebantwini uyafika ezihlalele ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa.
Izanu-PF njengokuhlazi bona thina sayenza ama-primary elections ethu ngoMarch saqeda salungisa yonke into. Kuye ngebandla elibushayo njalo ibandla elihlelekileyo konke sekulungile sesimelele ukuphela nje ilanga elangolethi khathi ukuthi siyoqedisa yonke into vele siyayazi into esiyenzayo njengoba siyibandla elakhulula izimbabwe kuqoqela izaphu nezanu ezahlangana ngo-1987 ngoba iZANU-PF singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asiwuphumputhi lokho so hhayi thina sesimelele ilanga kuphela konke sekuvuthiwe
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma primaries uthole abantu ababili sebe ibhalisela ukuncintisa ku constituency inye bengabe bandla elifanayo asisoze sibone yini kusenzakala kuzani PF lokho
Lobo kuzanibezu liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primaries aweza ngo-March okuthi ngisebuna wonke umuntu obengasukuthekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vela akwazi kwenzakale kuzanu-PF into engenzakala ukuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasukuthekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko kuthiwa ngesingithi yi-independent candidate thina silakholokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzixotshile wena wedwa emhlabeni weZANU-PF asifani lalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TRCC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasukisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TRCC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party engabe uhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabe ukwazi ukuthi na i-reporting system yakho imikanje kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi thina kubandlela eZANU-PF asilakho khonokho yinunu esingafuni lokuyibona
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathekela bazathela ithelethele esishole nasibililirajeja konke loku yinto abantu asebevula amehlo bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee (tune) Langa abantu abanengi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna vathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa ezimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kafuthi ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Seze sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuyela iningi. Uyavota akungcono ukuyekela kuphela. Kanti babuya sebefuna sibavotile, sebefuna sikampeni, sebekampena futhi ukuthi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Sengikati.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old, laye uthi ka-40 lo nyaka.
Ngivotele umuntu ongangezele kuhle, basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti kuthiwa wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekela ngivotele. Asiqothele amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke.
Umnumzana Big Boy Jabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kulindawo.
Ibandla lami mesalivotela ilami lenaselagugayo izaphu hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiye mphethele. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyiye siyithembileyo esiphila ngayo.
Umnumzana Siphondlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba siyadubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo ukuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota suzengekile. Asuzengekile noma ungaba yakwenzima kuvota suzengekile. Mina vele ngoMDC esifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ukuthi ingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Sifuliphume. Yatata, asisebenzi ngabuya le bondi bathi bondi abasalifuni. No job, no what. So sifunani khonapho. Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani ethu avala, asisebenzi, azange siphiwe ama-benefit ethu. Kwathiwa hambani amakhiwa athi hambani ecela imalini kumgabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no, esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Water oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekumele abona bavike kube yinto eyi-one futhi kufane.
Singavika kwathi osakhulayo vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi. Akuke kundlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo kusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogramu esiyenziwe yakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha entabazinduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
EZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olwe World Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano we-United Nations. EZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. Kodwa kulezi zalwane zeZimbabwe ezinengi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana o South Africa lamanye amanengi aphetheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwoda abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Inengi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Dola letu alisasebenzi lengamaphepha sibili alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekupraiseni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe amaprices ethu osokusenza ukuthi namacustomer yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu yasi-affecta kakhulu especially nxa sesisithi siyohoda ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa susayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi ukhanya vele sesidinda ndawonye kasiselama-profits esewa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke okunjengembhida amatamatisi lokunye.
Imali eningi itholakala phandle sibili nothi kumantu abazisebenzayo emavendeni kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lati njengobana singabantu abazisebenzayo silezimuli phela uyathi usuthi uyatshayisa uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni uyahamba kotm ko-pick and pay kumbeni uye kospa uthi ufike usathi uyatshayisa into zizabe sithi leyi kayikaprayiswa leyi malini mbijana malini 5 minutes 10 minutes kuke kubuzwa uyi-rate obusuthatha ngapha nxa usiyayo nga-city council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzizobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlala ingephiphukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi ama-USA kumbe namaranzi kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out abavela kwamanye amazwe but thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo ama-7 bayithola yona le elutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini bezithola emabhenki kumele beyiswayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle. Kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afrexim Bank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bakusakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela basakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani, mthakazo omuhle, linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloka belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi besukane lamaqembu ezinye inhlanga, ngoba bona ngeke bazibe bavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi, likhumbule ekhaya, like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basakazi baba Studio 7, lalilonke balaleli lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU sibili na ngizi lokhu eqinisa ukuthi onkwa yona siqedile konke du isilindele ilanga levoti. Lisebesikhiweni ngisho njalo, seliqedile lonke du. Thina ngabazilazi emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kuboniseli ukuthi abantu babhalise amaseli, sasisesabeli ukutshaywa, sifuna ukuthi siphume kuvota sirulo. Ngobana bathi nxa avele ungakho kuselwa khona siphume kumavota sirulo. Sesiphumile kumavota sirulo, sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asiso bantu bezanya sivotele izanya thina. Singaze seliqedile kodalela abantu. Abantu alila bangena bengu-3 amama oveti vele kasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele weniseleyo dakula liyikwanisile lalutshwani kakhulu. Kula bantu urobhana, kula bantu labantu sibili liyoqedile. Yebo yebo, uqeda kwena sikuthongwa seliwini lukhetha qedile, ngoba lavele thiyonka lilihlakaniphile kodakula bantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele benifuna abantu. Abantu laba bona nasinye isikhala phumeje, asisavoteli uThabiso ukuthi besivotele ukuthi sifunani. Sivotela ukulamulela umntwana uMzasa ohawuliswa ejele etshisa umkakhe, etshisa imuli yakhe. Wona mina ngakho sithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho elikwenza amazanyu lisiwula. Lizasibona ke sesifuna ukukhulula ukarivume lo sikhala. Usikhala abotshela uBlessing wabulaya izanyu, khona sisake sibone. Thina sesivotele usikhala la ukuthi waphume kuphela. Once sivotele uThamisa siyakwazi ukuthi vele awuthi sikhala use-out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi usikhala kaphume. Abafazi sonke bafazi, wonke umfazi wazalayo ukuzala kunye. Asicabangeni usikhala ngasingena emabhokisini, sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Siya noma umfazi asezihawule kangaka.
Ngibonga igama nguMoveli uNgwenya edaluka la. Ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona edaluka nabahlali bonke bakaWard 19 khonapha eliphane lezimapho lonke labalandeli bonke. Obhuti uSirik iChuma laphana eStrip Road, labalandeli abohlelo ngiyazithanda thandile, iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile, sakazi abahlonzi. Mina ngingu Robert Sibanda Makepes, ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi, ngithi abakongazimbi bonke ekokwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikusisisi ngithi hayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 ndifuna nje Studio 7 thina siyajona Studio 7 ya angikele ngihlale phezu kodaba ya mana kanti khona izondilakithi Studio 7 ngithi nge ngibuze ukuthi kanti lesibuzele bona ubelief kawule nabajoseph Thuma labo bathi bona kuright bathi kuright elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungisa yonke indawo basibalela nje indawo zalapho bona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhonzi uma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithengi lutho nje ithengela isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali awatholakali amasithuba omsebenzi bona ubelief kawule nabajoseph Thuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izisu zabo ziright kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 angibonge kule ndawo
Sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob scala basaboshwe namanje and abantu bezimbabwe bakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanu PF futhi abafuni ukuthi kube le opposition kahle kahle bafuna one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu obelief gawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama bazitshele bona enye 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho bephathe frame 5 years so umbuzo omsekutheni bona obelief gawule ingane zabo zikuphi and bazimisele ifuture yiphi yengane zabo ukuthi uma bengaphathe enye 5 years besebenzisa ibond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula amakhampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebhondi bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizoza lapha ezizofuna imali eyi-hard currency so bona i-RTGS yabo yona leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetrol bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla namanje kuyahlutsheka ingane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapassport zibaleka siyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe ingane zabo bona labo omalakhi inkomo labo belief gawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befisala beqilibezela ukhetho bebuse after 5 years basho ukuthi lezo eziseleyo ziswela amandla kuya amazwe zobe zinjani ake bebelo nembeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe omthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa yikuncintisana lokungaboni ngaso linye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenzele nkokheli yakulelo lizwe egoqela uMongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kweMelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikepe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekele ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.